waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mthwakazi omuhle siyahlangana kweza kusihlwa kumsakazo we Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizokuthwa ukuthi ukuba bekhupha nge-president ambamba. Sathi ngo-7 ekusenzeke sale sazuyikholi ukuthi hhayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Kuvaleliswe uMnumzana Chinga Dube kobulawayo yena owalwa impi yenkululeko obhubhe ngeviki edluleyo. Imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqalile namuhla, inengi lisithi lifuna kuthuthukiswe ingatsha ezigoqela ezemfundo. Sokulomnyaka kuqhamuke impi phakathi kwele Israel le Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abaphathi ntambo bakahulumende labantu makhaza namuhla bavalelise uMnumzana Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra yena obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubaba uDube uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UEzra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bekunehlekana labantu namhla enkundleni imidlalo yeBaba First Stadium unkonzo yokuvalelisa umuyi retired Colonel Chinga Dube. Obhubhe ngolwesine ngeviki ephelileyo, umongameli Emmerson Mnangagwa wamnikeza isicoco selizwe. Kukhangelelwe ukuthi uzancwadwa i-National Heroes Egang lesithathu, umndeni kamuyi uthe uDube wayefisa ukuyancwadwa i-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Umphathintambo kobulawayo unkosikazi Judy Ncube wabayesikhulumo esiqakathekileyo kule nkonzo ubonge bonke abaphathiswa muyi engezwa kahle esithi kuqondile ukuba ayencwatshwa eHarare.
Umsebenzi owenziwe ngodokotela, omongikazi ne-support staff yonke.
Umndeni kamuyi lawo uwonge kakhulu okwenziwe unkulumende loZulu. Indodana kamuyi uVusa Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kazange athandabuze ubuqhawe bukayise.
Sizwe kuthiwa uthe ukuba bekhupha nge-president ambamba. Sathi ngo-7 ekusenzeke sale sazuyikholi ukuthi hhayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Lokhu kugcizelwa ngusenata Molly Mpofu kobulawayo othe uDube wayeyindoda emadodeni. Izikhulumo eziningi bezibuka emsebenzi kamoyizi sithi ube ngumuntu obemele uZulu njalo wayethanda ukukhuluma iqiniso. Umalumakhe uKennedy Sigoba ngomunye wabo.
Umgadi esasekulungenga iqiniso amtshela lona ngelokuthi wothi ukhethe umuntu ozamthiyela.
Baningi abathakazelela okwenziwe ngomunye uDube. Mnumzana Dold Mphazima Khumalo uncuma indlela elondoluza ngayo ezamasiko.
Ithanda le-development e-region njengesizwe esilahlekile library.
Umne wabo kankosikazi kamuyi uDokotela Malvin Maphosa uthi uDube lanxawe kubandla leZANU-PF ubephila kuhle lakuba kumabandla aphikisayo.
Usisi unomathemba ulusisi amlandelayo okuthiwa nguRosi othethwe nguSiphepha owaye ngumaqhuzu we-MDC. Ubaba uChinga engumaqhuzu weZanu. I-MDC leZanu zazingabonabonani. UChinga lobaba uSiphepha ngitsho lelangeli lodwa abake balwa phambi kwakomaphosa kumbe behlangana eHarare.
Wayekubandla leMDC uMnumzana Sam Siphepha Nkomo uyakufakaza lokho.
Sasikhuluma sibili kwesikhathi
laya criticize ngapha ngakithi lami ngimcriticize ngakibo
umzimba kamuyo uzalaliswa endlini yakhe ekhilani kobulawa yohanishe enkambeni ebutho lelwelini parat kusasa ekuseni ungakayi Harare lapho uzalala endlini yakhe eRua kodwa ngolesithathu encwatshwa iNational Heroes Acre ngimele Studio 7 kobulawa yo igama lami Ezra Jesus Christ.
Imihlangano yokuthapa imibono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo. Iqalisile namuhla inengi lisithi lifuna kuthuthukizwe ingatsha ezigoqela ezemfundo lezempila kahle. Imihlangano le ibikhokhelwa ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali. Njalo ikhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-12 ngomgqibelo ozayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lunga lekomiti le umnumzana Prince Dube. Omela intumbane njube edale lephalamende obekuqula elibhodabhode emathebelele North namuhla.
Iphakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye constitution yeZimbabwe usection 141 oyiyo ethi khona nxa uminister wezemali ezaphawula i-budget yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu azuze umbono wama-citizen weZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise okufanda ama-public service angayithola ngaphi kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje-ke ekuseni siqalisile besiseninga endaweni okuthiwa yisinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sinde abantu bapha imbono emihle kakhulu lokuthi kanti vele bona behlezi edinga ngale kuyini yakubona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyo lisebenziswa njani. Sasuka lapho kathesi ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle sibili abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu.
Lisuka lapha liya ngaphi kusasa la kwamanye amalanga alandelayo?
Ye, kusasa sizakuya eMangwe boChichi ntambama sesizakuzwa ke ama-submitting abe evela abantu extra through the radio then ngolwesithathu siyabe sisenzini yakobulawayo esobono hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesisiya elobichini lelobhengula siyabe sesilobhengula wall ngesikhathi sika-2 o'clock kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kudlalo futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesithetha sisegwanda ekuseni.
Abantu baluzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho ebhinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube nomunye okhuluma ngolimi lwa
sivele sihlambe siqhubene bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bengamalunga edalele lephalamende batho ukuthi bona bakhululekile ukuya edinga abantu kakhulukazi abavela emathebeleni notso bevele singamalunga edalele lephalamende silabo abaphathi abahlonipheki abakhuluma ulimi lwedinga kube kanti vele bona abantu kwedinga bayahlanganisa isindebele bayahlanganisa isitsonga sobe sivele kukhululekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusikayo ngendlela ababuthe ngayo imbono yabo kuye kukuhle kakhulu. Thank you very very wonderful and sincere.
Umnumzana Prince Dube umela intumbane njube edale lephalamende njalo ulilunga lekomiti yebudget Finance and Investment Promotion kuleyo nkundla obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esejotsholo. Abachayeli bezimota ezithwala uZulu phansi kwenkampani ye-Bolt kwele-South Africa okugoqela labeZimbabwe bakhala ngokungavikelwa inkampani le kulandela ukubulawa ngokudutshulwa komunye wabo ngabantu abangena emoteni yakhe bezenza abafuna ukuhanjiswa kwenye indawo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bajengisele abachayeli abaningi ngolwesihlanu emahofisini enkampani le eRandberg eJohannesburg ngemva kokubulawa komchayeli weZimbabwe uNguquko Gaza. Abachayeli laba bathwala abantu ngemota zabo besebenzisa inkundla yezokuxhumana enkampani yeBolt bathi sekubulewa abachayeli abaningi kakhulu, abanye bechiywa belimele okwempilo yabo yonke, kanti abanye njalo sebethathelwe imota zabo ngenxa yokwehluleka kwale nkampani ukubavikela. Emfanekisweni kamabonakude egcwele bulenjini be-intanethi kubonakala abantu ababili bebamba uGaza inkunzi ngemva kokuzenza abafuna ukulayitshwa. Qede lapho abantu laba basuka emoteni kaGaza bese kubonakala yena esephuma angathi uyabalandela. Kulapho-ke omunye wabo omthululela inhlamvu okuyikho okuthethe impilo yakhe. Unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-e-Hailing Partners Council umnumzana Melithemba Mnguni uthi bahlangana lalezi zehlakalo mihla ngemihla.
Leli viki nje lodwa ashone ngalo, we've had abanye driver abawu-4 abashonileyo ngendlela efanayo bedutshulwa.
Umchayeli wesifazana unkosazana Phumla Faye uthi lingozi iphindabili kubomama abenza lo msebenzi.
I-Bolt is protect. Isenze last priority. I-priority yabo ama-customer, which is abantu laba abasibulalayo.
Omunye umchayeli umnumzana Shane Dube uthi u-Bolt akufuna kibo imali yabo kuphela.
Njengoba manje sesifelwe ngumfowethu nangugaza la, ulele la. Why u-Bolt engasicompensate? Udutshulwe ngumuntu obe-requeste u-Bolt. And u-Bolt ma efaka ama-trip wakhe ingena, iyatsho ukuthi unsafe area. But why ngendlela aba-strict ngakhona kithi, engabi-strict ema-clientini wakhe?
Umnumzana Mkhululi Dube laye ongumchayeli uthi i-Bolt ilomlando wokubavikela.
The way a strict ngakhona kithi ama-drivers, u-Bolt akabe strict nakulaba gibeli bakhona. Mhlawumbe ngaleyo ndlela songabangconoke nama-price konke abafoti ngabe bekhuluma kanjalo konke lokho into ezibalulekileyo.
Umchayeli okhethe kwaziwa ngokuthi Muzweli Banzi uthi sikhona isisombululo sale ingxaki.
U-Bolt imali esimenzela yona iningi kakhulu. Imoto nemoto efakwa kaBolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe amakhamera. Benze i-system lapho i-customer izokwazi ukuthi is-verify mayingena ukuthi uye lo muntu lo.
Inkampani yeBolt yona ithembisile ukuthi izaphendula izikhalazo zabachayeli laba kungakapheli insuku ezisikhombisa. Uhulumende weSouth Africa uphakathi wokubumba umthetho ozalawula ukusebenza kwamankampani afana lawo eBolt ngendlela ezavikela amalungelo abachayeli laba. Usenjalo umzimba kaGaza uhle wathwalelwa eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona enyathi. Uchiye ingane eyodwa lomkakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu kwele Mozambique abathi bafuna kubuse elinye ibandla athi eleFrelimo lona eselibuse phose okweminyaka engamachumi amahlanu 49 years. Kulabanye njalo abathi kumele leli bandla liqhubeke lisembusweni ngoba lithakazelelwa nguZulu. Bakhulume lokhu ngesikhathi ele Mozambique lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bona babika ukuba kulezulu elikhulu elesikhukhula u-Hurricane Milton okukhangelelwe ukuba lizakuna esabelene seFlorida khonapha eMelika kulandela ukuna kwelifanayo kuleyo ndawo kunsukwana ezedluleyo elibulale abantu abedlula ikhulu ezabelweni ezithiyeneyo njalo ladala umonakalo omkhulu. Iziphathamandla zesabelo seFlorida seziqalisile ukususa abantu endaweni okuza kuna khona leli zulu. Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden namuhla ukhulumisane losowabo wakwele Israel, uMnumzana Isaac Herzog, mayelana ngempi yase-Israel leHamas ngesikhathi kusanela umnyaka iqembu leHamas lihlasele kwele Israel labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okugoqela izizalwane zaseMelika eziphezu kwamachumi amane 46. IHamas yona okuthiwa yiMelika liqembu lezidlova ama-terrorists yahlasela ele-Israel ngosuku lwanamhlanje nyakenye mhlaka 7 ngomfumfu okwabangela ukuqala kwempi phakathi kwe-Israel laleli qembu elokhe iqhubeka. UBiden utshele uHerzog ukuba iMelika izaqhubeka isima lelizwe lakhe lize linqobe izitha zalo. Wathi njalo ulusizi kakhulu ngokubulawa kwabantu base-Israel iHamas. UBiden uphinde waveza ukukhathazeka ngokufa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Palestine eGaza, lapho i-Israel ehlasela khona ngamandla ilwisana leHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
I-Israel yahlaselwa iHamas, liyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana, labagulayo ezibhedlela. Yahlaselwa ngelokuthi thiyona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel bacashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC, ikhothe enkulu yomhlaba, yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayeke ukubulala abantu isithi dinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale ndima bani ekuqedeni limpi, ngoba sesike sabona ikhuza ele Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo ayisoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaye izibhedlela, itshaye izikolo, ize itshaye nalapho kufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ama-kindergarten. Khonokho mbone ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngeke imelane nakho. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitiki zizibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokho, ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president abantu bayaphesaba ukuthi bangaphikisana le-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa le-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivelisi silwa le-Iran, silwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyimpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu ke kume, ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China, baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon, phela kwezinye indawo, bencetisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi iqinise ithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwe yimithetho yemhlabeni.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseHarare. Kwezempila kahle namuhla sihlolisisa umkhuhlane we-hepatitis B olakho ukwenza umuntu abe lesifo semvukuzane yesibindi. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele eyezempila kahle, e-World Health Organization, ithi umkhuhlane we-hepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lo mkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. Kwele Zimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. Udokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa ligciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze, azizwa diniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi, i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokho kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhithwa kuhle esibindini.
Udube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungashayi into ezishapu khonokho bese kutsho ukuthi ezinjengamanariti, uma usiyafaka i-tattoo make sure ukuthi yinariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alunganga.
Unkosikazi Methembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esile-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye lokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelelwe ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamametheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lo muntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi, i-1.2 million, babulawa yi-hepatitis B. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi sebamukele ukufakwa kwelitshe lesikhumbuzo elakhelwe owayeyinduna yenkulu uGampo Sithole wakuqala. Bathi kubalulekile ukuba kukhunjulwe abasungula isizwe samaNdebele ngalindlela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
bekugcwele abantu esigabeni sakogampu emangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likagampu wakuqala olweyisemkhulu umagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi umzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikamthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leNkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe umaqhekeni Sithole abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe sebele ilitshe leli livulwe yinduna uAshel Gampu 4 isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo.
Abanye abantu abangafuni ukuthi sibe yikho lokhu esikho.
Induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngemfanelo.
Isizwe lesizwe sinamasiko aso. Masihamba siphila kuqakatheke kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singomani.
Bekule nkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane, uMathema, uDakamela, uMafala, uBhidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo. Induna uMbusi Bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu.
Nginje nginguChief Dakamela enjenguChief Gampu akusithi esakhethwayo ukuthi sibe zinduna namhlanje kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe ababetshengisa ubuntu batshengisa ukuthi balamandla lobuciko bokuthi bekhokhele.
Abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu. Ubekhona njalo lomele imangwe edalele parliamente umnumzana Dingi Muziphuthi yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikamthwakazi njengalokho okwakusenziwa ngabamhlophe. Kukanti lomdeni wakogampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo unkosikazi Shila Sithole isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le.
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula.
Kubikwa ukuthi induna uGampu yayilamakhosikazi alichumi lambili abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawa wakhe wenkosi uLobengula. Ngimele iStudio 7 isemangwe ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo abalandeli beqembu leHighlanders bathi baqoqe phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika emcimbini abawenze izolo eHighlanders Clubhouse kobulawayo. Benze lo mcimbi kulandela ukuhlawuliswa kweqembu leli inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika $6,000 inhlanganiso yenguqu iCastle Premier Soccer League kulandela ukukhalala umdlalo owawuphakathi kwalo lelesimbabhora kunkezo yeChibuku Cup kumaviki amabili edluleyo. Abaqoqe umcimbi lo babonge kakhulu okwenziwe ngabalandeli beHighlanders besithi imali le izanikwa iziphathamandla zaleli qembu. Hayi ke sesifike emaphethelweni izihlobo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.